Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 27 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka esiwugqibayo kuyona le iviki ubumi kanjani? Silengxoxo lengcwethi ecubungula ezombusazwe.
Imali kuhulumeni yabingekho umsebenzi
Untombazana obevalelwe esibhedlela okwamaviki amabili ngoba engalamali uze wasuswa ngemva kokuncedwa ngumsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Sile ngxoxo lo Sibanda.
Ngawule mali okabhadile half bakuthile uhambe sathi badini ngethule kudinga bakuthumela labana sithi bathatha izimali labana-ke omathonisa.
Ufuna ukusuka emzini wakho okwamalanga amalutshwana uchiye kungelamuntu na? Amapholisa alako ukugcinela indlu yakho. Lalela uhlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo weStudio 7. Umnyaka lo esisiza ugqiba kuyona le iviki ubumemethe okuningi okuchiye ilizwe litshone ngamandla edakeni. Uphela nje lomnyaka iningi kalisebenzi njalo ukuthi lomkhathi awubanga losizi nanku izulu lalo kalithembisi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Umnyaka lo compared eminye iminyaka mbonani wo umnyaka obenzima kakhulu siphakela ezomlotho welizwe ngoba siyacabanga ukuthi le nyaka yibe lapho-ke okwababele Supreme Court ruling yathi kena abaqhathi bangaxotsha-ke izisebenzi bebanika ama-3 months notice okwenze izisebenzi eziningi sifike zedlula kwe-20,000 zilahlekele imisebenzi zixotsha-ke ngabaqhathi bephuma bengelalutho. Le nyaka futhi sibone amankampani amaningi kakhulu evala ngenxa yokuthi akula bhizinisi. So kube ngumnyaka onzima kakhulu kwasigqayele zomnotho elizwe kukanti kwezepolitiko lapho akuzanga kwaba nje progress. Yiko lapho sibone khona-ke omogemtongira ezexotsha-ke abantu laba bakade bekubobiki ngemva kokuthi befom i-political party babaxosha-ke ephalamenti laphana kwaba izandla.
Manje ngokubona kwakho nxa ukhangele umnyaka lo ozayo ubona ngani kuzaba lobubelo na?
Ngokuzayo izandla lokunzima okuningi kakhulu ngoba sikhangele kaphisa izulu kalihambi ukuthi kukhangele ukuthi kube umnyaka wendlala ngoba izulu lizakalilutshwana kakhulu. Sikhangele ukuthi okulungelayo ngokuzeka sikhulume ukuthi abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi amakhampani avala kutho ukuthi kena izenze i-collection kahulumende yahlile kakhulu. So imali kuhulumende yabingekho umsebenzi ngokuthi i-government akaneli imisebenzi kahulumende i-bonus. So ukuthi ukuthi abantu ningi badlala ikhiphile sesengelabali into engabhebhabheke phaaphanje namhla ayisiyo activity eyiyona minyaka yonke xa kule khisimusi. Kanti irandi abantu bakithiwona ngigasebenza egoli irandi liye kakhulu ngeyindlela engangabisayo okuthi abantu abaningi abasebenza egoli abanye abalilisanga kubiliyini ngenxa yokuba kwerandi leyo. So mbanani umnyaka ozayo abantwana abaningi abafundiswa ngabantu abasegoli bangehluleka ukubhathalisini bangehluleka ukubhala i-A-level bangayehluleka ukubhala i-A-level. So mbona kuthiwa lobunzima obukhulu ngoba sebesihlelela le minyaka emibili ukuthi singelejenerali election. So ubona ngani kuzaba lobunzima obuninzi kakhulu sikhangelele ikakhulu ezomnotho elizwe ngoba njalo amakampani abaningi evala ngokutholakala emsebenzi isikhangele izinto amakampani ezayo ezemijelo ezama-NGO abaningi lamanye zama-private company zibona abaningi bazavala ngenxa yokuthi vele imali ilutshwana kakhulu elizwe.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunontombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa uSimisani Ncube oweBrunaberg ePlumtree obelethe esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals wavalelwa okwamaviki amabili ngoba engabhadalanga imali ebifunakala. USimisani uze waphathiswa ngumsakazi olodumo uEzra Chisas Banda. Sixoxe lo Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Untombazana lo wafika emakhaya le kwendawo othi ubo Brunaberg etla le Plumtree ufika ke amakhilomitha angaba yi 200 wathwalwa yi-ambulance egula kabuhlungu ukuthi wayephethwe yisisu kanti uzithwelele ngezintathu ezithwele wabethwa koBulawayo esibhedlela sithiwa United Bulawayo Hospital wafika welatshwa uthi eqeda ukwelatshwa ke kwabezokuthiwa ke sungadischarge suhamba umntwana wathi angazi bani labantu angeke uphume lapho ongabhadalanga iy'mfanelo zesibhedlela esingathi ama-hospital bills ithe ndiyabona omye umuntu ngathola ke amanesi andlela ukuthi umntakalo othile umaviki amabili ehleli la asangazobhadala ama-hospital fees ngakho-ke kakhulula simthathele yonkinda ngeke ayindawo azabhadale enye imali njalo kala mali ukuthi kade abuyele kibe ekhaya umntwana lo iy'ntandane so ngase ngicela ngikhankasa ke lapha kulokuthiwa i-social media-ke ubo-Facebook page bami abantu bayikhipha-ke imali sambhadalele-ke esibhedlela sambhadalela lamathesi sahelahele impahla zomntwana sake kule 3 months samnikeza-ke le mali samthiya kibo khona le makhaya emakorokoro phambi kwe-Brunaberg.
Yayiyimalini imali eyayifunakala?
Imali eyayifunakala yatata-ke i-$215 indlela ukuthi yayingazimali yayikhuhlela nsuku zonke ma-$380 sayibhadala leyo mali sabhadala imali ukuthi indaba zamatesti akhe sasibhadala imali yokubana atholeke imithi ayinathayo imithi edulayo yenza $130 umuthi kuphela ngokuthiwa yonathe amaphilisi angikhona sathola le mali ukuthi ahambe impilo yonke encedise ngabantu imali engafika-ke ingathi $600 yinto encedileyo ukuthi abaphathisileyo mhlawa wonke jikelele imali kangi-600 eseleyo sinikezwe ngalindlela ubona-ke ayebhadala isibhedlela sazabelethela kho kuthiwa yi-Brunaberg si-20 kilometers kibuke emakorono ngakho ngiyokukhalela ukuthi-ke abhadale amanabo ukubana-ke khaesihluma seluhlukana uhambenjani khonale.
Ubona bakhona yini abanye abavalelweyo labo abangela mali abayehluleka ukuthi baye ezindlini?
Bakhona esibhedlela ngibona ezizalukwazi fika ama-25 years zihleli ngidisindabantu bezezimali ukubhadala.
Lo-ke bekungumsakazi olodumo uEzra Chisas Banda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ufuna ukusuka emzini wakho okwamalanga amalutshwana uthiye kungelamuntu na, ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu? Amapholisa alako ukugcinela indlu yakho. Sixoxe lesikhulumeli samapholisa uChief Superintendent Paul Nyathi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kule leyana esithi thina i-House Under Surveillance Scheme, cela uZulu ukuthi bahambe kuma-police stations aseduzane bayabona i-officer in charge kumbe u-community relations liaison officer bayabatshela ukuthi right, mina ngifuna ukuya eCaribe, mina ngifuna ukuya koBulawayo, ngifuna ukuya eMthari kwamalanga athile, ngicela lingikhangele indlu yami, ngiyaphenduka after 2-3 days amapholisa azalincedi.
Kuyabhadalwa yini?
Hayi, akumelanga ubhadale, it's for free.
Baningi abaku amabuya befuna yini uncedo lolo?
Abantu abaningi bayabuya Chris and i-response yangikhona it's overwhelming and thina njengamapholisa siyabonga.
Lo-ke ngu-Chief Superintendent Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umlobi ohlala kwele Bhilitane uTholiwe Ndebele uselobe ugwalo lwenkondlo oluthiwa My Africa in Me. Lezi nkondlo zilotshwe ngolimi lwesilungu. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMandebele ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
So ke siyabona lapha Mandebele ukuthi usubhalele inye ibhuku and ibhuku leli lithi My Africa in Me. Akusethi litshoni?
I-My Africa in Me imayelana ngenkondlo ezempilo e-Africa. Impilo embhala ngayo ayisiyo liyane ukuthi yonke into ilungile, hayi. Okunye ngibhala ngento ezenzakalayo ezihlupha abantu at times nje, into zothando njalo njalo nje.
Singathi ke nxa sikhangela inkondlo zakho lezi kuleyinye obhale ngewenela akusitshele nje ngamafutshane ukuthi ubhala ngani
lapha. Lapha ngibhala ngiwenela baba ngangicabanga abantu abasuke ekhaya especially abantu abesilisa besiyasebenza eGoli bethimuli labafazi at times umuntu uyahamba umnyaka wonke thimuli abese buya ngoDisemba nxa buya ngoDisemba lapha uyathola engxenye kulomntwana omncane umntwana lo ule khande likhulu vele kafane labakibo kube sokukhanya ukuthi hayi kutsho ukuthi wasala kusiba le problem so ngambala ngakhona ukuthi at times umuntu uyachiya ethi kubo makhelwane ngicela lingikhangelela abantwana and umakhelwane eqinise senza more than ukukhangela abantwana.
Siyawazi ukuthi lokho kuvamile kakhulu sibili kwezinye indawo eZimbabwe kodwa ke nxa usukhangeleke inkondlo zakho zonke lezi singathi zingaki njalo bezikhangela ngani ezinye zangkhona ngamafutshane
zini? Ziyi-60 zikhangele into ezijene kulezinye ezikhangele ngomumo nje umkhathi iweather angithi kulezinye njalo ezothando kulezinye nje ezokuthi eZimbabweans we must be upright and true then kulezinye about ama relationships of abantwana bekhula nje ngekhaya like ukuthi uyabuchingelwa like enya khona says the display cabinet angithi ukuthi sathi nxa sikhula singabantwana kwakusiba longama toys ku display cabinet okwakuthwa akubanjwa uthona ukuhawukela ukuhawukela uzothwa vele ungavuthinti so ikhangele ngakhonoko then eyinye nje ngezo ama we child soldier ukuthi we've got places in Africa abantwana abancane abalwa izimpi bengazazi ukuthi ngezani
lo ke ngutholiwe Ndebele umlobi ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwele Bilitane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubeka ngokuhlaziya indaba ezimqoka ezenzakale kumnyaka wonalo oka 2015 esesiwugqiba. Sihlolisisa njalo ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 ungabe usiphatheleni. Induna uChief Bangwe weMangwe kanye loChief Masendu weBulilima basola abesifazana labazali ngokuvikela abesilisa abahlukuluza omama. Asizweni uKhansela Mpokiseng Sibanda weMathetshaneni eNkayi evumelana lalombono.
Ukhuluma ngiseze nje ukhona umama khona apha ewadini yami obebophise umngadi kuthe nxa sekusiye ekhothi sibili umama lalobela lisesibhedlela waphuma esibhedlela engani ungcono kodwa ubungcono bakhona bungekho right sibili walala ngikhaya elokhu egula kodwa uthe sekumele aye ekhothi lo mngakhe wafika wathi khona hhayi uze bazakhuluma nomngakhe ngikhaya hhayi kabamyekeli kodwa ayisuke ukuthi uyabe qeda udaba lona umuntu bazange aphiwe isigwebo sakhe sokuthi azi ukuthi umama omele amphathe ngayiphi indlela so uqhubeka emhlukuluza kusiba ngaleso simo.
Umkhankaso wokuncedisa amantombazana labesifazana ngempahla zokugcika nxa besesikhathini ama-sanitary pads ubulokhu uqhubekela phambili njengalokhu okugcizelelwa ngumqondisi wenhlanganiso yesawima unkosikazi Joyce Dube.
Bakhona abanye futhi omama abahanjiswa ngumfundisi umoyo owembizingwi Assemblies of God kuyatrenela ukwenza lawo awatshwayo uthi ungawatsha-ke uphinde uwasebenzise. Ngithe sengingapha eSouth Africa ngakubhekisisa ngakunanzelela ukuthi lawatshwayo awakho safe. Kala kwami ukusebenza ukuthi ngimobilize ukuthi ngithi mase ngibuyela ekhaya nginama-sanitary pads amaningi enza supplier inseze secondary school imzinyathini secondary school labanye eprimary asebeqalile.
Unkosikazi Maite Impala omela ilobhengula edalele parliamente wathokoza ngokuthola lesi sihlalo njalo wathembisa ukuthuthukisa impilo yabanengi.
Mina mina njengoba ngikubandla lezano PF ngiyazi ukuthi izano PF libandle libusayo ama cabinet ministers esilawo ngawezano PF mina ngwezano PF inhlupho zonke ezingani ziyasikhathaza phakathi na kwe constituency yami ngiyazi ukuthi ngizazihambisa kuma ministries achiyeneyo zilungiseke khonapho khonapho
kwezokubeletha unkosazana sehlulekile Nyoni wedaluka elupane wachayela uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ihlombe ngokulungisela abesifazana izindlu zokubelethela ezibhedlela ezinkulu zelizwe ezigoqela iSt Luke's Hospital eLupane.
Kuyancedisa ukubelethela endaweni eyisibhedlela kunasekhaya ngoba uyathola uncedo oluningi-ningi lezimfundo eziningi. Kudala kwakhona kwakusoselezindlu zotshani kodwa khathesi kuyakhiwe kuhle njalo kule mibheda abantu bakwanisa ukulala bekhululekile. Nakhona lokhu ukuthi sebetholele ezitofini lamagetsi imbadalo khathesi akubhadala.
Olunye udaba olwathinta abesifazana ludlakela lokukhethana ngemihlobo olwe-xenophobia kwele-South Africa olwasolwa kakhulu ngunkosikazi Olga Steelman isizalwane salelo lizwe esilwela amalungelo abomama.
Bazokusebenza nzima esebenzela amakhaya wabo. Kungoko ke ngokuthi sithi isifazane salapha eNingizimu Afrika masiphakame njengoko sasenzile ngo-1956 samatha. Simathela amabhulu ukuba sifuna ukuphelisa iDompasi. Nangoku masiphakame sithi kwanele asifuni ukuphalala kwegazi ngoba noba ingenguye umfazi but umfazi zalela omnye umfazi.
Waphinda kwaba lokuxokozela iningi lisithi owanqoba kumncintiswano lapho okukhethwa khona abahle uMiss Zimbabwe unkosazana Emily Kachote kamuhle. Ingcwethi kule imincintiswano umakhosazana Ndlovu ohlala kwele Melika wasola lumbono.
You know, mina sengajaja ama-pageants amaningi and sengakhontesta kuma-pageants amaningi. And you'll be surprised with nauseous labanye aba-judges. Liyabe likhangela umuntu oyedwa but ujaji omunye uzakuthi lo angimthanda ama-features akhe, lo omunye umuntu uzakuthi ngiyamthanda kakhulu. I think it has more to do with the way thina as abantu abamnyama esijaja ngawo kuhle ukuthi umuntu nxa ebomvu oyelenyolo ezinjani. Thina abantu bakondlovu or whatever, silamakhala amakhulu. And silamalips amakhulu, silezifuno ezinkulu. That's just what it is.
Saxoxa njalo lesiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abesifazana kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions unkosikazi Grace Mathe.
Omama bezwe ukuthi inhlanganiso le imele bona. Nxa kunokwenzima emsebenzini isisiyakhona ukuthi sibaprotekte but si-approache abaqashi babo singakhulumanga ukuthi uhlupho lolu olwenzakala enkampanini sibuthungu kanti siyabakhusela sibavikele but silungisise izinhlupho zabo.
Umeli webulawayo South edale lephalamende unkosazana Dorcas Sibanda usanda ukuxwayisa abesifazana.
Kumbe ungathi lapho yabikhona uNkulunkulu uyiwona esimkhonzayo. Omama vele kuthiwa bona the next God. Kusho ukuthi uNkulunkulu vele izikhathi eziningi thina omama vele uyasilalela. Singaguqa phansi ngamadolo sikhuleke siyizimbabwe yonke ijikelele uNkulunkulu kwelinayo sithembele emkhuleko.
Okudanisa iningi ukuthi ingcwethi kwezomkhathi zithi indlala iyaqhubeka ngomnyaka ozayo kuzwekazi le-Afrika kukanti le misebenzi lokhu ingatholakali elizweni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ngomnyaka ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umnyaka esesiwugqiba lo ubumi kanjani sibe lengxoxo lengcwethi yecubungula ezombusazwe. Untombazana obevalelwe esibhedlela ngoba engelamali uze wasuswa ngemva kokuncedwa ngumsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Njalo sizwe ukuthi nxa ufuna amapolisa akugcinele indlu yakho uyenzani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gandhi. Lilali.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.